Amalungiselelo ngathi ahamba kahle kakhulu ezananzela ukuthi uma ukhuluma ngento ground le into-ke uhulumende weZimbabwe angafuni ukuthi abantu bekhulume ngayo. So nxa usenza into ze-ground kumele ubuzilungisele ukuthi uzatshona ukugijimisana ngamapholisa lapha lapho usethuselwa into zonke ezinjalo. Kodwa-ke okwakathesi amalungiselelo lapha asesezingeni eliphezulu kakhulu. Mhlaka-29 sizabe silontsha-ke i-ground documentary le sizama ukukhangela ukuthi kanti vele kuze kube le-ground khona kwakuhambe njani, kuyini omnankagwa kumbe omgabe akusolayo ngesikhathi senezo. Kanti njalo futhi abakwenza bengaxolisi sekule minyaka eyi-36 babulala abantu kuyini? Balakathesi balokhu bevikavika nje bengacaci bengafuni ukuthi bexolise. Kuyini abantu abangakwenza ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liphumelele lihambe phambili? Ngoba uzathola ukuthi abantu balokhu bezondana, abantu balokhu bezondile, abantu balimala, balahlekelwa zimpahla zabo, balahlekelwa izihlobo zabo. Kulabantu kathesi abangakwaziyo lokuthi lezihlobo zabo zaya nga. So yizo izinto efuna ukuthi abantu bangathi bexoxe ngazo zenezo.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo? Sabona ukuthi amapholisa bake bakubiza, kukhona yini okunye okwenzakalayo ongathi wena yikukwethusela?
Kuningi okwenzakalayo, mhlawumbe engake ngikukhulume kathesi ngifuna ngizakukhuluma i-documentary yami ingadlula, but kulokwethusela okuningi okwenzakalayo. Ngithi mina angilandaba lakho lakho nokho, ngoba ngiyakwazi ukuthi vele bazimisele ukuthi i-documentary le ingenzakali. So I don't think ngizathatha isikhathi sami ngikhangela ukuthi benzani. Mina i-focus yami ukuthi mhlaka-29 i-documentary ibisenziwa. So I'll spend most of my time ngikhuluma i-documentary than ukuthi bakhangele le ama-side shows, ngoba bazabona ngani bayenza into.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende ozinxusileyo emkhosini wokuphawula i-documentary yona le?
Guest of honor lapha kuzabe u-retired Justice Swelo Nare, onguye u-chairperson we-National Reconciliation National Peace and Reconciliation Commission. Ingathi nguye umuntu ozaba i-guest of honor lapha. Then bazabe khona abantu bamabandla bama-church atshiyeneyo, abe-civic society, babe khona lo mphakathi nje wakobulawayo. Si-expect ukuthi abantu bazagcwala bezobukela i-documentary leyo, kwenzela ukuthi bezwisise kakhulu imbali yabo, ngoba isikhathi esiningi nxa sikhuluma i-documentary kulamanga amaningi akhulunywayo, kulokungazwisisi okuningi ukuthi abantu, ngoba i-information le isikhathi esiningi abantu abayitholi ifihlakele, nabantu abalayo kwesinye isikhathi besaba lokukhuluma. So mbona ngani i-documentary le izanceda ukuthi abantu bezwisise imbali, i-history yeZimbabwe ukuthi kwahamba njani. Actually umkhosi lo uwenzakela kobulawayo ukuthi nje abantu kwesinye isikhathi basuke bebele confusion nxa usithi i-rainbow becabanga i-rainbow towers, kodwa uzananzela ukuthi kuyabe kule ntwasa festival kobulawayo. Yikho-ke lapho esizabe silontshela khona i-documentary ngesikhathi sentwasa festival. So umcimbi lo wenzakala kobulawayo, then ngokuya kwesikhathi sizawuthatha siwuhambise eHarare.